ukuzwa lokhu ukuthi kulembiko yokuthi amapolisa asemaningi emgwaqweni kuyasithabisa kakhulu, ngoba thina njengamapolisa yinhloso yethu naleyo ukuthi amapolisa ibe maningi emgwaqweni, ngoba kumalanga adlulileyo abantu babebekhala ngokuthi silahlekelwa imphefumulo, silahlekelwa impahla ngendaba zengozi ezenzakala emgwaqweni. Kungakho nxa khathesi amapolisa ethu akhona, silethemba lokuthi ingozi zemgwaqweni zizakwehla. Kodwa kulabo abathi amapolisa athatha imali ebantwini, sithi leyo impiko kumele iviswe emapoliseni, ngoba thina kasiwafuna amapolisa njalo, ayaphambanisa igama elihle lamapolisa. Bengasebenza lathi sincedisana, siyakwanisa ukuthi siwakhiphekele la amapolisa amabi ku-organization yethu yezetherapy.